Ye, ukungena kumanyano kakukhathazi, kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe, kulungiselelwe indlela phela kugedwe, konke kucace kube segcekeni. Bese singena-ke kumanyano ozahlanganisa-ke amabandla wonke ezombusazwe. Kodwa-ke eqinisweni-ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazwe. Yikho-ke thina hhayi sibona ingani kakula crisis sikhangelele ukuthi ma kusafika isikhathi esilandelayo esifitshane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisayo azombusazwe eZimbabwe ukuthi angqikilane-ke nebandla leZANU-P F ngomnyaka ozayo.
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikacandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele ezomanyano lezi?
Okuqale okumele sikale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege i-MDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona. Bese sizibuze ukuthi if umnumzana u-Edwin Dlovu sithi akulankinga ekhona, yena le evele ikhona ekuqaleni bese hlukana seyayakuphi, sidisaphile, idisaphile yayakuphi. So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu, ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngodwa. Esasikukhangelele thina njengabantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition kuyukuthi uMorgan Tsvangirai esehlulekile ukuthatha ilizwe okwesithathu, wakufuza ukuthi avumele abaseselegazi elisatshisa abafana nabobidi nabomangoma bathathe over, but wale lokhu ebambelele esitalweni. Baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle, kodwa nampo sebefuna ukubuyela. Yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona eZimbabwe yikhuphi izami, yinkalakatha yemisteki. Yikho ngizaphakamisa omutsha lo ongenileyo ku-opposition okuthiwa ngunkosana Moyo. Thena inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi, as long as abantu bekhangele indaba zombusazwe ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse iZANU-P F banikane umsebenzi, akulanto ezophuma. Kusizwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocaca phulu abakobulawayo labogeorge Mkhwananzi labo Edwin Dlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelele ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilatshelwe phansi, bafuna ukuzihlanganisa lazo. Kuyabanika amagama amabi, kuzabanika amagama ababi.
Nantu daba mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngalokho?
Ngimlalela umfowethu yakhulu. Okokuqala, amabandla abe ehlukaniswe-ke yimbono eyabithiyene. Kodwa-ke makathi sikhangela ukhetho sesisiya ekhethweni, abantu beZimbabwe abaningi kabavoti. Bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu, maningi kakhulu. Yikho ngokwenza njalo amathuba okuthi-ke alwise ibandla leZANU-P F alikhiphe embusweni malutshwane. Abantu beZimbabwe bafuna ukuthi kuhanjwe ekhethweni kubanjeni, yikho kubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe beyovota ngokunene. Yikho-ke sithe thina kasihlanganisenini amabandla ezombusazwe wonke. Ungakhangela into yomanyana emabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-PDP. Sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi. Singene siyi-alliance, singene silebizo le-quality mina le kungena ekhethweni, kodwa elinye nelinye lamabandla lizimele. Kuthi ma ukhetho ungaphela omunye lomunye uma esendaweni yakhe kungabi lokuginyana. Yikho-ke sisithi thina kasaneke labo bonke, kuhlanganisele omjuru, kuhlanganisela-ke omtasa, omtambara, owezishodake, ngotshwangirayi, bonkeni sithi kasihlanganeni ukhetho lolo lomnyaka ozayo. Singahlangana thina kunika abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe i-confidence yokuthi bayivota. Kodwa bangazothawula i-MDCT, kule-MDC, kule-PDP, kule-ZAPU, kulobani. Abantu bathi lapho lizasicitha ivoti bese lihlala ezindlini bengavoti, kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka wozayo. Yikho-ke okwenza ukuthi kathese sicimeze sindle ebilebile elibabayo, kodwa-ke sicimezile sikhangele sile njongo. Into enkulu kaNdlovu labo balaleli bonke abalaleleyo yinjongo ukuthi athi njongo kuyini. Ilizwe leZimbabwe lifile lokusigaba elikiso sona ngenxa yombuso weZANU-P F ukhokhelwa umgalo lelo kuliqiniso. Yikho-ke injongo kumele kube yikukhipha leZANU-P F, ufake amapholisi aqondileyo, ilizwe libuhlwe kuhle, imisebenzi ivuleke, nabafuna ukuzisebenza basebenze, i-economy ibe right, siphume ku-isolation leyo esikiyo. yinjongo ekhona kathela.
Nanto daba mnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthini wena?
Injongo inhle, injongo inhle, kodwa indlela esikwenza injongo inhle yendlela uchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kuhle kakhulu ukuba umlalele uyajabula mpela ukuthi injongo yenu inhle, lifuna ukukhipha izano, lifuna ukwakha and so on, alifuni ukuginyana.